Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 ngoMbimbitho 2023 musithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhlanje bangene kusuku lwesibili lokuhamba bebhalisela abantu ukuthi bevote emakhaya olwe-mobile biometric voter registration. AbeZANU-PF bathi bathokoza ngohlelo lwabo lwama-primary elections lapho okukhethwa khona abafuna ukumela ibandla leli edalela ephalamende lakumakhansili. Abesilisa abasemhlanganweni o-United Nations Commission on the Status of Women oqale ngeviki ephelileyo eNew York kwele Melika bathi kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abe commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhlanje bangene kusuku lwesibili lokuhamba bebhalisela abantu ukuthi bevote endaweni eziseduze labo olwe-mobile biometric voter registration kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baphume ngobuningi besiyabhalisela ukuvota ikakhulu labo abasebenzela enzikini yedolobho endaweni yamavinkili egodini okubonakale indwendwe ezinde kusukela ekuseni ilanga laze layatshona. Unkosikazi Beauty Moyo isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo ngomunye wababhalise namhlanje. Umnumzana Fuyane Dube esinye isakhamuzi sekhezi uthi kakaboni esigabeni sakhe sekhezi kodwa uzwile ngohlelo.
Ithimu yokuvotisa angayiboni kahle kodwa bengizwe ngapha kuward 10 ukuthi bekumele beqale namhla ngapha eMarinoha esikoleni. From 13 bebahlale 2 days, then bangasuka lapho eMarinoha baye njalo eChon. Qinisisa lami ngikuzwa emgwaqweni kodwa team yakho nangayibona.
Umkhokheli wenhlanganiso zezifundi zemakolitshini lamayunivesithi eyeZimbabwe National Students Union uBenoni Ncube ukhala ngokuthi indawo zokuthi abafundi babhalisele ukuvota zikude labo. Isikhulumi sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa ukuthaze abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba kukhona abakusolayo.
So lokho esikubonayo lokhu mbonani kuvala abantu amehlo ukuzama ukwenza izekhe ikhanya ngani yinhlanganiso elandela lokho okufunwa ngabantu kukanti lehatshi. I-delimitation leyana siyenziwa ama-constituents aphazamiswa.
Ilunga leZANU-PF kobulawayo umnumzana Bangira Shumba unqome ukuqhutshwa kwalolu hlelo edolobheni leli.
Ama-numbers esiwabonayo ehamba ziyarejista mahle kakhulu ayabonisa nje ukuthi abantu bazimisele ukuvota bedefenda ilizwe labo ngendlela yokuvota ngoba i-freedom leyo yokuthi abantu bekhona ukuvota bekwazi ukuzimela okungala kucindezelwa kumbe okungelwa kufoswa bezihambela bekhululekile sibona kukahle.
Isiphathamandla sezekhi kobulawayo sichaze ukuba ukubhalisela ukuvota edolobheni leli kuqhubeka kuhle njalo kulama-mobile Biometric voter registration centers alichumi lambili isigaba sinye silomtshina owodwa balile ukuchaza inani labantu asebebhalisele ukuvota izolo bethi intatheli izindaba azibhaliselanga ukuthapha indaba kuhlelo lolu loluhlelo oluqale ngensonto mhla ka 12 Mbimbitho lukhangelelwe ukugcitsha mhla ka 21 Mbimbitho. Ngimele umsakazo we studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abebandla lezanu PF bathi bayathokoza ngohlelo lwabo lwama primary elections lapho ukukhethwa khona abafuna ukumela ibandla leli edalele parliamente la kuma councili. Amabandla afana leCCC, MDCT lezaphu athi asezaqala ezabo inhlelo zokuhlela abazabamela ukhetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezanu PF basungule uhlelo lwama primary elections ngokuhambisa amabizo ezigodleni zezigaba ezitshiyeneyo zelizwe lapho kuzakhethwa khona amabizo azasiwa eHarare. Omunye wabahambisa igama lakhe ngumnumzana Edgar Piri ofuna ukuncintisa ukuba ngukhansila kuward 32 eJombe.
IZANU PF iphathi enkulu isenza ama-democratic process ikutshengisela ukuthi iZANU PF yiphathi eyenza izinto ezithandwa ngabantu. So ngiyathaba ukuthi iZANU PF ithathe thuba leli yathatha isikhathi sayo thatha abantu abafunakala ngabantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okudayela phezulu ele Central Committee ye ZANU PF.
Yiyo ezasibonisa ukuthi singakaye lasekhethweni kathi vela bethu bangaki. Asisobandla eliphomu kulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli ngabantu bezanu PF labo, and yiyo iplatform ezasenza sinqobe ekhethweni olulandelayo.
Umnumzana Sweden Chirota oyebandla leCCC uthi ibandla lakhe lisalungisisa indaba zokukhethwa kwabameli njalo lidinga abantu abazavota esithi ukhetho lungabizwa loba yiliphi ilanga bazanqoba.
Dala salungisele ukuthi singene kukhetho oluka 2023. Ungabiza ukhetho namuhla iCitizens Coalition for Change, ngiqinisile ukuthi yanqoba. Ungabiza ukhetho kusasa, ngiqinisile mina ukuthi iCitizens Coalition for Change iyanqoba. Ungabiza ukhetho umnyaka ozayo, iCitizens Coalition for Change iyanqoba.
Isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube uthi ubona basaphatheke kumsebenzi wokukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota.
I-organizing committee ye-MDC okwamanje iyabhoda iZimbabwe yonke ihamba ifaka amalungiselelo okwenza ama-primary elections. Njengokunquma kwe-committee ye-standing committee ukuthi kumele uMatch ephela, so kulamalungiselelo lawo simatasa nje njengebandla ukuthi sibone ukuthi siyawenza lawo ma-primary elections silungiselele kusalesikhathi.
Umongameli Mason Mnangagwa wazise ukuba akusensuku zatshwala engakabeki ilanga lokhetho lwalonyaka. Abantu abamangalise abaningi bagoqela owake waba kukhomishini ye-ZEC umnumzana Gqubani Moyo ofuna ukuncintisa ukumele ibandla leli eyinsiza. Isikhumeli sebandla leli umnumzana Dafazwa Mgwadi ofuna ukumele ibandla leli eBuyera lomnumzana Scott Sakupwanya ongukansila eMavuku yena ofuna ukumele ibandla leli njengommeli weMavuku ePhalamende. Ngesikhathi iStudio 7 siya emoyeni, abameli abagoqela umnumzana July Moyo eRedcliffe, umnumzana Owemncube eGokwekhana lomnumzana Edmosa Mamba ofuna ukumela ibandla eJombe beselevunyelwe ukuncintisa bengaphikiswanga loba nje kulabalutshwana abakhonona ngohlelo lolu loba nje bengafunanga ukuthathwa amazwi. IZANU PF ibike ukuba izagqiba uhlelo lwayo lokubuthanisa amabizo alabo abalesifiso sokuncintisa ukuthi ukhetho lwama-primary elections ngokwalo lwenziwe ngomgqibelo weviki ezayo. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa Namhla uxwayise abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa kanye lezisebenzi zikahulumende jikelele ukuthi beqhube umsebenzi wabo bengathathi hlangothi kwezombusazwe. Amazwi kaMnumzana Chamisa wethule enkundleni yeTwitter aza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende kanye lomongameli welizwe olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncabakazi. UMnumzana Chamisa uthe abezomvikela kumele babe ngabantu abathembekileyo kuZulu weZimbabwe yathi ukungenela kwezombusazwe. Wengeze wathi ubunzima uZulu abhekane labo buzaphela ibandla lakhe linganqoba kukhetho. Eminyakeni edluleyo, inkokheli yebutho ike yafunga isithi ayisoze ivumele umkhokheli webandla eliphikisayo ingena embusweni alubana ithe wanqoba kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Okokuqala engakutsho baba yikuthi abanye bethu kudala salinda ukuthi umuntu ofana naye ubaba uThamisa engeza into efana naleyo. Sasimangala ukuthi yindaba engakwenzi khonokho ukuthi nxa yethu ukhokhela ibandla elifuna ukubusa ilizwe elincintisayo ezweni, yindaba engazake akhulume labebutho, akhulume namapholisa, akhulume labakwi-intelligence. Ebabonise lo mfanekiso ukuthi umbuso aza ngawo akhuluma ngawo uzoba njani. Ngoba phela abama-uniform, amapholisa, amasosha, labe-intelligence, abethuphi, akumelanga bebe lephathi, akumelanga balandele ibandla kumbe ngelibusayo kumbe ngelingabusiyo. Ngakho amabandla wonke ale mvumo okukhuluma labo ababonise ukuthi lizwe liyakuphi. Njenge-politician kumele uthi akakwenze futhi ukuthi akhulume labo abanye abakuzwana phakathi ukuthi hayi siyakwazi ukuthi lisejele ligade impisi lehluleke ukwehla. Mhla siyathatha intambo sizalungisa kube nje, sizalungisa kube nje, njalo soze silihlukumeze. Yipolitiki-ke leyenzakale namhlanje.
Kodwa sesike sezwa iziphathamandla zebutho zifunga zisithi kunganqoba owebandla eliphikisayo kazi soze zikuhloniphe lokho, kazi soze zimsalute njengomongameli. Ngokunjalo amabutho ubona ewalalela ewalandela yini amazwi kaChamisa?
Yes, inkulumo zefasizim leziyana esisazizwa kakhulu zivela kwezanu PF zibuya zivela kungqongqothela zamabutho lamapholisa labecuphi. Nxa ngikhuluma ngamabutho lapha ngikhuluma ngoluningi, ngikhuluma ngomhlambi abayibo abaluzwayo uhlupho abalubonayo udubo lwaseZimbabwe. Ngakho abasoze baphumele egcekeni bathaya izandla kumbe baphakamisa izandla bethi sikuzwile bakuChamisa, bazohlala bethule benjalo besesabela imisebenzi yabo lempilo zabo. Kodwa bazwile, okuqakathekileyo yikuthi uphawulile, ukhulumile baba, yikho okubalulekileyo.
Wona amathuba kaChamisa kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba ahlele khona njalo amathuba ahlele ngekho ngokhetho, kodwa ngokubona kwami ngibona ingani abakwenzanga okuningi okumele ukuthi ngaba kwenzile ukulungiselela ukhetho. Kumele ukuthi ngaphandle kokuthi abantu baregister, kumele ukuthi ngabe balwile, belwela ama-reforms athile, belwela i-voters roll ethile, belwela i-delimitation ethile, belwela le mithetho ethile ukuthi kubuye i-SADC, kubuye i-AU, kubuye le-UN izomonitor ama-elections lawa abe free and fair. Ngoba laba abantu ngamagwelegwele siyakwazi, ngoba laba abantu ngamamenemene siyakwazi. Ngakho abakwenzanga okutsha obekuza kwenza ukuthi ama-elections lawa ahlukane namanye, yibo ubuhlungu embuzwayo.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Abesilisa abasemhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba u-United Nations Commission on the Status of Women oqale ngeviki ephelileyo eNew York kwele Melika bathi kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana. Omunye wabasemhlanganweni lo, uMnumzana Daniel Molokele, umeliwe wange-Central edale lePhalamende ekubandla le-CCC, uthi kunenge okumele kwenziwe eZimbabwe lakwamanye amazwe ukuze kuthuthukiswe abesifazana. UMnumzana Molokele uyingxenye yequla leZimbabwe lisemhlanganweni lo. Abanye abasemhlanganweni munye ngabaphathi intambo bakahulumende abagoqela uNkosikazi Monica Mutswangwa obona ngokwethulwa kwemibiko eZimbabwe. unkosikazi Sithembiso Nyoni obona ngokuthuthukiswa kwabesifazana labamele inhlanganiso ezitshiyeneyo ezizimeleyo. Unkosikazi Mothwangwa uthi kuqakathekile njalo ukuba abesifazana besebenzise imisakazo ukwenzela ukuzithuthukisa. Umnumzana Molokele uxoxe lo Gifts Dube weStudio 7 ngomhlangano lo langesimo sabesifazana eZimbabwe.
Mina ngilo okuthiwa yi-HeForShe Champion for Gender Equality and Women Inclusivity. Kutsho ukuthini? Ngomunye wabantu abakhethwa besilisa ukuthi bancedise abesifazana ukulwa ukuthi bahlonitshwe ngabesilisa ma besenza imisebenzi yabo yokuphakanyiswa esingathi i-struggle for women inclusivity. So ngilapha nje ngizosekela umsebenzi wenziwa abesifazana. Kulamanye amadoda, kulabanye abesilisa ababuyileyo, labo bangama-HeForShe Champion bazoncedisa ukukhuthaza abesifazana ukuthi sisonke, ngoba ukuthi kube le ntuthuko yoqotho elizweni lethu kumele si-make sure ukuthi abesifazana labesilisa basebenza bonke. Okwamanje abesifazana basele kakhulu, abesilisa basebenza bengena abesifazana. Kuyasibisela emuva lokho.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi abesilisa bengene indaba ezinje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba abaningi bakhona bajala ukuba lokudangalela ukuthini impi yabo le abayiqalisa kudala yokuthi ba-recognize ayihambi phambili. So ma bebona abesilisa abanye bebuya bezobasekela kuyabakhuthaza kakhulu and kuyanceda umsebenzi wabo.
Khona abesilisa vele basekela yini inhlelo zobomama lokuthi kube lokulingana okuthize endaweni ezithile?
Abaningi ikakhulu kwele Zimbabwe abaningi abesilisa belokhu bengayivumi indaba yokuthini kuphakanyiswa abesifazana okuthiwa ngama-gender equality, equal rights issues. Abaningi bakholwa ukuthini abesifazana bamele bamukele ukuthi umuntu wesilisa uphezulu, uyinhloko, bona bamele balandele. Abaningi abesilisa eZimbabwe balandela okwezinkolo zabo lokosiko lwabo, ma bona bekukhuluma bathi hayi umuntu wesifazana umele abe njengomntwana, umele abe phansi kumuntu wesilisa.
Kulungiswa njani khonokho? Kumbe kumele kulungiswe kumbe hayi?
Thina njengelizwe sesakulungisa kudala, silesibopho, silesinqumo esiqakathekileyo esilotshwe kusisekelo sombuso, i-constitution. Kumnyaka ka-2013 savumelana njengelizwe ukuthi sizasebenza gadalala ukuphakamisa abesifazana eZimbabwe ukuthini kube ne-50% gender equality. So yingqobo esazinika yona njengesizwe ukuthi kube le ntuthuko yoqotho eZimbabwe, kube ne-sustainable development. Kumele sisebenzele ndawoni abesilisa labesifazana.
Yes, ngathi ke emhlanganweni lo kuyaphumani khonapho ngokubona kwakho.
Umhlangano lo uyenziwa every year kusenzela ukuthini amazwe abe lama-set targets, ongathini babe lezinqumo ukuthi lo nyaka sifuna ukufeza lokhu lalokho, kwenzela ukuthi next year masibephenduka bethu esakukhulumayo last year so far sisenzela that. Kuyancedisa ukuthini umsebenzi wokuphakamisa abesifazane uqhubele phambili. So ma sikhangela iminyaka eminingi esiyadlulayo, siyabona ukuthi sekule nguquko abesifazane balokhu beqhubekela phambili ngomzabalazo wabo, belokhu bephakanyiswa, kulokho kule ndlela ende phambili. But kuyakhanya ukuthini lapho sivela khona kude. So kuhle ukuthini every year abantu behlangane bekhuthazane kakutsha.
Lo ngumnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla lesisi obexoxa lo Gifts Dube weStudio 7 eseNew York khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukukhuluma ngodaba oluphathelane lomsebenzi wamabhanga. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende sithethe amanyathelo okuvimba umonakalo olakho ukuba khona ngokungasebenzi kuhle kwamabhanga amakhulu aseMelika. Ugatsha olubona ngezemali elizweni ole-Treasury Department luhle lwathembisa abagcinise imali emabhanga athi iSilicon Valley Bank eseCalifornia, leliseNew York, eleSignature Bank ukuthi bazathola imali zabo namhlanje. Kulabantu abayithoba minwe mbili abafile engozini yokugenquka kwemikhumbi emibili ebithwele abantu abazama ukuchapha umngcele bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni emangweni oweSan Diego Beach. Le mikhumbi ibikwa ibithwele abantu abangamachumi amabili lantathu, 23, lapho idibana lengozi le ngenxa yenkungu ebikhona. Abenhlanganiso yezokulima eNational Herbarium and Botanical Gardens in Zimbabwe bathi sebephakathi komsebenzi omkhulu wokuvula isiphala sokugcina inhlanyelo yezihlahla eziqakathekileyo kwezokwelapha ukuze ilizwe lingagcinise lilahlekelwa izihlahla eziligugu kwelakusasa. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Mthambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingqwethi ezibona ngokulondolozwa kwezemvelo zithi izihlahla ziqakathekile kakhulu kwimpilakahle yabantu lekulondolozweni ezemvelo ekuvikeleni le nkinga zokuguquka komkhathi, ngakho-ke kumele ziphathwe ngonanzelelo. Umnumzana Christopher Chapano, umqondisi we-National Herbarium and Botanic Gardens in Zimbabwe, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Remedies against cancer, high blood pressure, pneumonia,
izihlahla zinikeza ukwelapha izifo ezithiyeneyo ezifana le-cancer, i-high blood pressure, i-pneumonia, i-toothache, sore throat, ama-tonsils, izifo zenziso, ama-STDs, ama-cysts, lama-period pain, ama-fibroids, ama-piles, ama-skin allergies, lokunye okuningi-ningi.
Uthi inhloliso sasebeyenzile ikhomba ukuthi izihlahla zinikeza imithi esebenzayo sibili, ethi ngalokho qakathekile ukuba ilizwe lingavumezi ukuba lilahlekelwe yimithi lezihlahla eziphathisa kangaka umpilakahle kazulu. Yikho bebone kufanele ukuba bakhe isiphala sokulondoloza izihlahla zonke ezinje kanye lenhlanyelo yazo.
We are actually preparing now to make sure that we actually establish a seed bank for all our plants that we have in Zimbabwe.
Okwamanje sibuthanisa inhlanyelo sihle sihlanyele kule ndawo, njalo sesilungiselela ukuba lesiphala senhlanyelo iseed bank yokulondoloza inhlanyelo yonke.
Uqhubeka ethi linhlanyelo izavela kuzigaba zonke zeZimbabwe lakulwazi olutholakala kuZulu kusukela endulo. Unkosazana Lucia Shoko ohlala eMadawula eBybridge uthi okutholakala ezihlahleni zendulo kuyabaphathisa kakhulu, njalo kungelandleko ngoba kukhiwa nje egangeni.
Zitiwa zwadakani, zithu zinerawana dakani.
Okuningi esikuthola egangeni esikuthatha sibe sikusebenzisa ngendlela ethuthukisa impilakahle yethu. Khona eMadawula eBybridge, uTevu Mbuyu Mafula lokunye.
Umnumzana Thina Mutenda Makauze wenhlanganiso ye-Food and Nutrition Council of Zimbabwe uthi ukugcina lokulondoloza inhlanyelo yonke eqakatheke kangaka, ngitsho leyezilimo kuqakathekile kakhulu.
Angari yedu yemuno munyika anechekuita neclimate yedu isusu muZimbabwe, so if we lose them we are also losing a tradition.
Ukulahleka kwenhlanyelo yendulo yikulahleka kwensika lehawu elifikela impilakahle yethu.
Abe National Herbarium and Botanic Gardens baphethe umsebenzi omkhulu wokubuthanisa izihlahla eziqakathekileyo ezisiza kwezempilakahle ziphuma kundawo zonke zelizwe ezigoqela iZambezi Valley Lowveld, iSabe Limpopo Lowveld, indawo zeCentral Watershed, iEastern Highlands kanye lezivela ngaphandle kwelizwe bezilondoloza lokusigcina ukuba ilizwe lingalahlekelwa ngazo. Bethi kuqakathekile ukuba lo Zulu enanzelele ephinde evikele izihlahla lemithi lapha izifo ezijejeneyo eyayisebenza lasendulo ukuze ilizwe lingalahlekelwa yiyo, lolwazi olukhona luhlaleke luthuthukiswa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilokhe zingatholi amanzi eneleyo kwamanye amalokitshi lanxa uluhlu lwekhansili yaleli dolobho olukhutshwe izolo lutshengisa ukuthi sokufanele ziwathole. Ikhansili yethu uhlupho lolu lubangelwa yikusilela kwamagesi adingakalayo ukupompa lamanzi njalo lawo avele emalutshwana emadamu. Okunengale lolu daba sekuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ye ngapha kuBulawayo udubu lwamanzi lukhona sifila amanzi awekho emathepini apha kulamanzi njalo kulesikhedu sabo lesi abasihlelayo ngamalanga amalanga khaya lakho amanzi nxa bewalethile ngamalokitshi ngamalokitshi ona lawa amalutshwane amanzi kafiki kwezindlu zonke ezinye izindlu ziphezulu so khonokhana ludubu amanzi vele kobulawa awakho abantu bayakhala kakhulu singazi ukuthi kanti udubu okuyini kodwa ngasikhuluma lecouncil icouncil iyabe ngani sibonisanga ukuthi khona uhlupho phalalo ngamagesi zisa ngale ngamagesi angachitsha emadamu khona ngale lapho kusuka khona amanzi kuyaaffecta lakithi kodwa isimanga ukuthi siyakhangela nje kumaschedule laphana siyabona khona iBulawayo CBD kobulawayo kumbeni emandasi yamanzi yaza kachitshe pho nxa besithi amagesi awekho bathona kutsho ukuthi kukhona nje ongabe kutshaya amanzi.
Kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi yokuthi libone ukuthi amanzi ayabuya kuzakhamizi?
Thina njengeBulawayo Progressive Association sisizamile ukuba engage on several times ukuthi khona sikulungise udaba lolu kanti kuhamba njani sizwisise ukuze uyenzele ukuthi khona nxa sichazisela abantu sibatshele okuyikho but hayi khaya ngani kwesi sikhathi lanxa sikhulume sibaengage kuyaphuma nje okuncane khonokho but okuningi ukuthi into yankhona iyabe ingazwisiseki. Bese njalo futhi njengezakhamizi njengabantu abamele izakhamizi sasikhuthaza ukuthi khona nxa besiya kumahholo esiyenza amanye ama-programs like nxa besiyenza ama-consultative meeting befake udaba lwamanzi njengakathe kulama-consultative meetings akhona esigabeni like kukhulunywa ngendaba zama-bills kukhulunywa ngendaba of course lawona amanzi so sesifisa ukuthi khona i-council iqondane labantu mathupha ibatshele ukuthi kanti i-problem kuyini so khonokho njengenhlanganiso siyabakhuthaza ukuthi bakwenze khonokho njalo i-city council isitshela ngama-statistics ethi khona ama-statistics amanzi ngale kule 59% akhona singazi ukuthi 59% le izasifikisa ku-next rain season nxa izulu lingasananga futhi yini so siyesaba ikakhulu ukuthi lapha kungagcina sokuqhamuka imikhuhlane ngiyakwazi kubika ba nomkhuhlane eluveve ngale abantu bafa siya abantu about 13 bafa kunxa into zamasuka into zamanzi nxa ungela amanzi umathepha ukuthi lamasuka aduka and amasuka aduka okungayenziwo ovebulawa amasuka aduka lakho nxa sikhuluma ngakho kukhangane bakhala ngokuthi amapayipi aduka okwenza ukuthi kuduka amapayipi kugcina zokusiba lamasuka ukuthi amanzi they are not flowing amanzi kawaflowi ngendlela ngoba kabuyi every day kuyahlala 2 weeks ngihamba endaweni njengamagwege ngalo kuyahlala 2 weeks kuyahlala 3 weeks almost a month kungela amanzi ngendawo eziphezulu so siyacela i-council ukuthi khona ibuye le miyimbono ukuthi incedise ikakhulu amalokitshi nani ngiwaqambayo kudala umagwegwe luveve umakhokhoba akula mapozi amaningi njengamalokitshi angapha bonkulumali labonketa so siyacela i-council ukuthi ikukhangele khonokho at least ngapha sinceda abantu abahlala ngapha kobonketa kula mapozi bancediswe khonokho bese sicekisa ke izakhamizi ukuthi amanzi nxa ebuyile balondolozona la amancane abephumile kumathepu nxa balokhu bewavestile abalondoloze kuzokufika isikhathi ukuthi azabuye futhi i-allocation yabo bengadlalisi ngoba vele amanzi awakho abalesibhoransi eduze labo ngangcono ikakhulu entweni ezokuthelela kumbeni okuwatsha basebenzisa emabhozi la amanye abengokunato esithi i-council ngoba ayebholu sizongani lawo ongani ngawungawabhoyelanga anganika nateki account nominated.
Lo umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Hayike uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje ke sikhangela ukusungulwa kohlelo lokubhalisela ukuvota olwevota mobile voter registration exercise olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.